Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kulwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Sibone u-advocate Mahere formally a statement esi clear all the confusion ngendaba leyi.
Uhulumende uthi uzabopha be-MDC Alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi ayisilo elethu le lumbiko.
Sikhuluma kanje vele singathi for the ukudliviki yonke ngeviki leyedlulileyo. Kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abayatholi.
Ukusilela kwamagesi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. Uzulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele-Veterans Day namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamatshumi ayisithupha 60 belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi amabili ngabafunda ezikolweni zeMathebeleland South kuthi abalitshumi lane ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,638. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,638. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,862. Uhulumende uthi uzabopha labo abethule umbiko wamanga obusithi umsekeli kamongameli we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthunjwe ngabantu ekade behlomile. Kumbiko awethule izolo umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe usolele libandla esithi lilomkhuba wokuqamba amanga ngokuthunja kwamalunga alo afana loJoana Mamombe labanye bakhe ngenjongo yokungcolisa uhulumende weZANU-PF. Amazwi la alandele umbiko obikwa wethulwe ngenye inkundla yezindaba obusithi uBiti uthunje ngabantu abahlomileyo. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere waphanga wawulandula lumbiko esithi ungamanga aluhlaza. Ukucacisile njalo izolo ukuthi lokhu akuzange kwenzeke njalo ayisibo abethu le lumbiko. Lanxa kunjalo uKazembe usolele libandla esithi lithethe isikhathi eside ukuqondisa lindaba. Ngokunjalo uthe amapholisa azathathela bonke abalokwenza lombiko lo amanyathelo. Sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into eqakathekileyo ikukhuluma iqiniso. Sibone advocate Mahere phuma le statement esi clear all the confusion ngendaba leyi. So okwakhesi thina sithi okukhulunywe ngo spokesperson we MDC o advocate Mahere yikho leqiniso lokho kukhulunywa yigovernment lo minister uKazembe Kazembe lati siyakwazi ukuthi igovernment eZimbabwe le ekhokhelwa ngumongameli Mnangagwa vele baqalisa izinto zokuthunja abantu and abasoze baziqakathekise endaweni zama-court but sibona ukuthi iqiniso liphumile khonapho ku-advocate Mahere. So lokho kukhulunywayo ngominister lokho hayi siza kubeka eceleni iqiniso lizasisiza and vele we are not worried about it.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika. Ikhansili yakobulawayo ithi udubo lokusilela kwamanzi luzaqhubeka kuleli dolobho ngenxa yokucitshwa mahlayana kwamandla kagetsi osokuphazamisa inhlelo zokuwapompa. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uhlupho lolu soludunge inhlelo zamanzi emadamu abalisa eyomzingwane iNyankuni iNcema Waterworks lezitishini zeFernhill Cowdrey Park kanye leNyama Endlovu Aquifer. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Sikhuluma kanje vele singathi for the ukuziliviki yonke nje iviki le edlulileyo kulo hlupho olukhulu endaweni eziningi abantu amanzi abayatholi siyananzelwa ezinye izigaba kubo wadi 122 silezinye izigaba lapha abantu bathola kancane abuye ntambama sile ndawo futhi izigaba ku-ward 20 i-areas enkulumane zonke lezi lazo kuba lo hlupho olukhulu lokuthi amanzi ayabuya abuya nyamalale silezigaba eziyabo ward 8 into efana nayo ikakhulu amalokishi amaningi ngapha ama-suburbs ama-eastern suburbs kulo hlupho olufana nayo olwamanzi. Uhlupho esilalo futhi sinazela ukuthatha esikuleyo i-12 abantu bebekhayela ukuthi ngenxa yama-high temperatures abantu bebekhayela ngamanzi bayawathola izikhathi zonke but nxa sibane kuba nzima kakhulu ngoba ungananzela nxa kutshisakade abantu bafuna ukunatha amanzi kakhulu abantu bayasebenza lokugezeni indawo eziningi amanzi ayasebenza kakhulu sila-ma-bowls akhona kodwa ngisenanzetha ama-bowls abantu batshele ukuthi amanzi banganathi. So ke singakutsho ukuthi bekukhayela ukuthi engxenye ngayo indaba le iyalungisiswa masinye abantu bathola amanzi lalayo mayabezeso kuthiwa bake baamage salahleka ngabi khona bese kwafeta i-pumping system lakho ngokunye kusinika ama-challenges amakhulu.
Labo abawaswelayo amanzi bathola yini usizo kuma-bowsers kumbe ezinye inhlelo njalo kuyini elikhuthaza ukuthi ngabe i-councili iyakwenza ukwenzela ukuthi uhlupho lolu lungaqhamuka kube nendlela yokuyilungisa?
Siyananzela kulezikotsho ezikhona ziyancedisa abantu kodwa njengoba sinanzetha amanzi ezikotsho anathwa abantu bathi sikhareje bana bayanathi kodwa njalo i-council ivele ilohlelo amabhawuzi okuthi nxa sokusiba nzima amabhawuzi e-council aphume esabalale elanda lezo ndawo ezingatholi manzi ukubana abantu baphathiseke. Kuba buhlungu kuphela nxa ukuthi indawo lezi sezisibaningi ngoba amabhawuzi alawo e-council angxenye aqine sekhulelwa ngumsebenzi kodwa kwakathi sibona ngathi hayi kuyazameka indawo ezilohlupho masinya bazincetha ubana bazikhave kodwa esingakusho lathi ukuthi kuzakhamiza sisamene ukuthi nxa amanzi siwatholile nxa engabuya ngokwayisa sikwenza siyakhuthaza ukuthi asikwenze into abantu bakhelela amanzi bawagcine bavale kuhle babona ngengcekeza ukwenzela ukuthi amanzi ehambile bengathwali nzima kakhulu abantu ikakhulu ngekunanzela ukuthisa lokhu khona. So esikutshoyo ukuthi iBulawayo City Council ayilungisisa uhlupho lolu masinya ngoba sibona ngathi sesiba lesikhali nje lokhu lusanda kusiba lama-problems ukuthi kuthiwa amanzi ahluphala lapho amanzi ahluphala laphayana. So ingxenye i-council ingayiyadinga esikhathi thina i-lasting solution ukuthi abantu lolu hlupho lulungisise abantu bathole amanzi ngoba kuba nzima ukuthi abantu phila amanzi bengelawo ngoba amanzi ayiyo impilo njalo kule ngozi yokuthi nxa amanzi engatholakali abantu bagcina bethatha amanzi kwezindawo ezingalunganga ezilamanzi angcolileyo uthola abantu sebefuna ukunathi kakhulu abantwana nje basikhuba ngokuthi kuyatshisa kuleyo idova abantwana sebenganatha amanzi esikotsho nalana gcine ukuthi kusinga inhlobo zokuthi abantu bese bengabagulayo. So ke siyakhuthaza ukuthi council masinya ayibambe lo lidabi lomsise uhlupho lwamanzi lo ukuthi abantu bathola amanzi ngendlela yakho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ibandla lezaphu lithi lithola usekelo olukhulu phakathi laphandle kwelizwe kulezinsuku kulandela ukukhetha kwalo inkokheli entsha emhlanganweni walo weCongress kusukana ezedluleyo. Umkhokheli walelibandla omutsha umnumzana Sibangiliswe Nkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uthembise ukuthuthukisa lelibandla ngenjongo yokunqoba kukhetho oluzayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo saphethe isikhundla sesikhulumeli salelibandla njalo engunobhala jikelele walo umnumzana Mthulisi Hanana.
Into esisenzakala kuzaphu yokuthi ngemva kweCongress lapho kukhethwe khona ubukhokhelo obutsha bukazaphu. So kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bona sebefuna ukubuyela ekhaya babe ngamalunga kaZaphu. Abantu sebenanzelele ukuthi ubuholi lobu obutsha buthembisa ikusasa elingcono. Insuku zonke lokhu esisuke kuCongress silamalunga amaningi kakhulu azojoyina linhlanganiso yeli qiniso sibili baningi abantu azibejoyina uZaphu ngemva komhlangano omkhulu weCongress.
Manje khona ukukhankasa okugcweleyo liza kuqala nini njengoba siyabona ukhetho liyasondela?
Ukukhankasela ukhetho kangikholwayo ukuthi singafaka ilanga lokuthi siqala mhla kabani, ngoba kathesi umsebenzi wethu wonke esiwenzayo ukukhanga abantu lokuhuga abantu ukuthi babe kuZaphu. Isiqoqela sakho konke khonoko yikuthi babuye bazovotela uZaphu. Ngathi nje lakho kufana nokuthi sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho. Kodwa uhulumende nguye ozaphawula ngaphambilini ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kukhankaselwe ukhetho luka-2023. Okwakhathesi thina sikwenza njengebandla yokwakha ibandla lethu, ukuqinisa abalandeli bethu nokukhulisa inani lamalunga kaZaphu eziqintini lezigabeni lapho esilama branch khona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla leZaphu. Uzaphethe njalo isikhundla sesikhulumeli saleli bandla. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi ukomanda webutho u-Air Vice Marshal Michael Moyo usemangalele isikolo seDominican Convent enkantolo ngemva kokuba isikolo lesi sale ukuthi ahlawulele indodakazi yakhe ischool fees ngedola leZimbabwe. IZBC ibika ukuba umongameli emasoni Mnangagwa utshele abasekeli bezanu PF izolo ukuthi ilizwe lizaqhuba ukhetho lwama-by-elections edale lephalamende lawamakhansili ngomnyaka ozayo phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala. INewsday ithi amahelikopta kamongameli emasoni Mnangagwa amabili amiswe eMarondera ngaphandle kohlelo izolo ngesikhathi uMnangagwa esiya emkhosini wokuvula umgwaqo obulungiswa eMutare. Iphephandaba leli lithi kunakanelwa ukuthi enye yalawa mahelikopta ibesehluleka ukuphapha kuhle. Sokuyisikhathi sithi sembiko ye no
Studio 7 ku Studio 7 ku Studio 7 salibonani basakazi salibonani basakazi bama bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo
sithi sike siphawule ngoba phela into mayite yafika endlebeni zakho kumbe yafika emehlweni akho iyadinga ukuthi uyiphefumule ngomlomo iyadinga uyiphefumule ngomlomo ukukhuluma sizahlala sikhuluma sibili ngoba umsakazo ungowabantu njalo umsakazo ovumelekileyo ovumela noma ubani ukuthi abeke umbono wakhe kuphela nje maye sikubeka ngokuhlonipha singakhibheki inhlamba sibeka mhlawumbe into ezingasiyakha kumbe ezingasisa phambili hey nansi indaba enzima kuthe emavikini amabili adlulileyo lapha amaviki amabili noma ndivikele ilodwa umnanka kwa okowavela esithi yena uJoe Biden bakhulumile sibili kodwa ke ude uzamfonela hey into esingethusa nasi siyabona lapha uJoe Biden u-invite amazwe amaningi kakhulu lapha ukuthi beze kusummit ye-democracy ezoba khona manje ngo-December isimanga ukuthi iZimbabwe le ekamnanga kwa otena uJoe Biden ude uzamfonela ayikho kuleyani list yalana mazwe kanti uJoe Biden ude emfonele umfonele kumbe kade akamfonele maye ukuthi umfonele kusho ukuthi umfonele wamtshela ukuthi wena kusummit vela sisakufaki yini kuyakufanele ukuthi umnanga kwa eze phambi kwabantu echaze futhi ukuthi engabe ekufonelaneni kwabo kwagcina ngani ngoba phela siyabona ilizwe leZimbabwe lifakwanga kusummit laphana kungakuthi alikhawuntwa vele ngendlela otevele kalila democracy eZimbabwe laphana kakula democracy yingakho ubona lingalistwanga lapha amazwe le democracy ayazi ukuphatha kahle abantu bawo alistiwe laphana abahlonipha amalungelo abantu engicabanga ukuthi umnanga kwakhe kehlala phansi back to the drawing board ecabangisise yazi kulula kabi ukulungisa into enjengale yelizwe leZimbabwe
ngiyabingelela ku Studio 7 angilawo amaningi engiwathoyo bengicela ukuthi audio yami le idluliswe kuzo zonke indawo mhlawumbe engxenye singathola ukulamulelela ngingumzali ofundisa abantwana esitholotho esikolo kuthiwa inemani silohlupho lapha lokuthi ezikolweni besibhadala i-school fees isethi sibhadele i-school fees semasiqeda ukubhadala i-school fees khathesi sesidibana lokunye sokuthiwa sokumele si-top up kunjalo utop up nge-8000 RTGS or nge-1440 rand noma nge-$90 failure to that kuthiwa abantwana bayaxothwa ezikolweni so bengicela ukubuza ukuthi into leyo yinto esemthethweni yini noma njani ngoba ngengezwa igovernment ikhuluma kustudio 7 lapha ukuthi abantwana kabala mvumo yokuxothwa esikolweni so ukuthi kathi abantwana baxothwa njani esikolweni phezu kokuba kade kubhadelwe i-school fees imali ebifunakala esikolweni after that sebejika besithi sokulenye imali osokumele i-top up ukuthi imali ye-top up kulilungelo labantu yini ukuthi kwena kungatop up ngemali yengaye 1440 rand or $90 noma 8000 RTGS kungabe kuyililungelo yini lokhu besicela ukuthi ma kungabe kuwukuthi kungaba khona abantu abanga-investigator into ezifana nalazenezo makungekho emthethweni ngingumzali ofundisa inemani esikolo esetsholotho enemani ngiyacela kakhulu ku-Studio 7 ukuthi beke bendlulisele umlayizelo lo ngoba sithwele nzima kakhulu so into leyo ngabeyikhanya sengathi siza sibulalela abantwana ezifundweni zabo ngenxa yokuthi ma uzathi kade ubhadele inkalakatha yemali esikolweni bephinde bekutshela ukuthi sokumele utop up abo-1400 and something rands phezu kokuba abantu singasebenzi saphelelwa imisebenzi nge-lockdown akula muntu ongakwaziyo lokho i-government iyakwazi konke lokhu ukuthi abantu abasebenzi ngenxa ye-lockdown abantu baphelelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19
kanjani basakazi nabalaleli be-Studio 7 endlini enkulu lo okhulumayo ngofeqiniso ekhuluma esejohannesburg ekhaya kuselubhane egana esigodini esizabhiwa balaleli be-Studio 7 kunendaba ngempela ye-tribalism yamangala nje ngaso sonke isikhathi kuthiwa uchamisa kuthwa MTC Alliance, MTC Alliance. Why MTC Alliance kwayona? Ishayiwa manje lo chamisa le campaigner endanza semaswingo. Bamshaya. Kodwa mangabe kuthi uchamisa bamshaya ngalipi ngoba abantu babo lonke bethu uchamisa kufana nokuthi mangabe uMTC usaphuta izani. Kodwa izani ngabuya kwayona futhi izishaye yini? Ingabuya yona izivalile abantu bayo ukuthi bengahambi yini? Ngoba masibheka nje okwezano, okwezano izano okwakho okwayo okuphethiyo kwayo yodwa engafuni ukuthi ilentuzane isherane nabanye abantu. Ma kuthi ngokwezano ngokwezano akuyi kwenye iparty. Ngoba nabo siyabona manje abantu bayadijinyiswa ma ungasowezano nje kwisitha esikhulu kuzano. Ma ngabe awusapoti izano nje futhi uhamba ngenye indlela yezano umbulali wena uzano. So ke ngoba abantu bakithi babe lonke bekhala ngokuthi uChamisa is MTC Alliance, MTC Alliance. MTC Alliance nami salisho lelo ukuthi ayikakangeni kupower. Asikakayiboni ukuthi yona isebenza kanjani. Asingeke sithi right silala kwamanje eSouth Africa. Kuthiwe abantu umuntu waseZimbabwe ubambe inkunzi endaweni ethile. Siyakuvuma yini ukuthi sonke sikufele lokhu sokuthwathela abeZimbabwe? Sizigange yini? Ungasizo zikhaya.
Sarbonani valantini vaka Studio 7 sarbonani linjani lonke lethemba liyaphila emakhumbini omhlaba lonke hayi bakithi akeli size lapha lonke balaleli nenkinga ngivele kuyahlaswa injection lapha inye lapha yona yecovid lapha yokugcina lapha kule injection yokuqala abandihlaba ngayo ngangijonwa yibuguli ngazithola mphathekile engani ngiphethe imigodla eyi-20 esamende emahlombi ngehlule kukudla ngenzo yonke into manje mhlaka 8 November vele kuyahlatshwa enye futhi manje besibe ngihlabe yona kathethi simvuvukisa ifesi yachwabhana iba lesikofulu yakhubuka engani nhlanze ekuquba amaxholo angazi madoda bakithi kumanga sengilolo hlobolo njalo manje kwenziwani nosizo kulalapho engangingena khona ngikomplaine manje sesibhedlela banika amaparacetamol lawo akusebenzi mara umzimba uyamoshakala ngisibuza ukuthi ngenza kanjani ngalo mkhuthi ngalo into labayifake emzimbeni wami nenempilo kahle ngenankinga lalela imikhuhlane yabo lebo bathestile bonke ngathesta ngene emazweni onke ngela mkhuhlane lo manje kwamanje sithi ngikaze uhlatshwa lezi zinto sengigule yaphi seyisephawuli yenkinga ngala manje kusela abangihlabe yona emzimbeni manxa ngibuza ukuthi manje what is wish ngenza kanjani manje ngingakuthola usizo kuphi ngalo indaba labayenza enyameni yami sizani lapha abafowenu andlali into le yababa kungani isikhwekhwe abasifakile ebusweni bami kuyaluma mpela kuyabhede efesi ngani ifake isikhwekhwe angazi ithi indaba ake nisize what is the next step what I supposed to take it about my life was now in trap.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kulimale abafundi benye inyuvesi kwele Cameroon izolo ekudubukeni kwebhomba elijikelwe eklasini emhlubulweni walelo lizwe lapho kukhulunywa khona isiNgisi. inkampani inye ivika njalo ukuthi owake waba ngumphathi ntambo wezemali kwele Mozambique umnumzana Manuel Chan yena ovalelwe esitokisini kwele South Africa uzahanjiswa kwele Melika ukuyabhekana lamacala okuntshontshwa kwemali engena ku 2 billion US dollars. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu lokunanza abalwa impi zaleli lizwe ezitshiyeneyo ele-Veterans Day. Umongameli Joe Biden kanye lesiphathamandla sebutho bakhangelelwe ukwethula imbiko bebonga labo abazinikela ukungena kubutho belwela ilizwe labo. Lanxa imibuthano isavinjiwe kwezinye indawo ngenxa ye-COVID-19, abalwa impi laba bakhangelelwe ukubuthana kwezinye izabelo. Kolunye udaba olwehlukileyo, ikomiti yephalamende ephenya ukuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela isinqolonge abalitshumi ababesebenza kuhulumende kaTrump ukuthi baze kupha ubufakazi phambi kwayo ngalolu daba. Abantu laba bagoqela owayengumcebisi kaTrump umnumzana Stephen Miller lo wayebona ngokwethula kwemibiko kuhulumende uKylie McKenan. Abasekeli bakaTrump bahlasela ePhalamende eCongress bezama ukuvimba uMongameli Joe Biden ukungena embusweni ngemva kokunqoba uTrump kukhetho. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Uhlupho olukhona lapha babaunkomo mayelana ngodaba lolu asingakhohlwa ukuthi udaba lolu kakhulu lingezombangazwe lesi esingakubiza sithi politics ngesikhiwa okuza kwenza ukuthi kube lokukhophe olukhulu kakhulu kulolu daba ngoba into eza kwenzakala kulaba abalandeli baka Donald Trump ababengamalunga ombuso wakhe kuza benzima ukuthi badalule konke okufaneleyo ngendlela ababe besenza ama investigation abadinga ngakhona ngoba bayazi mhlopho ukuthi lokho abangakudalula kuza kwenza ukuthi kukhangelele noma kucikele phansi ibandla labo lezopolitiki okungenza ukuthi ibandla labo lezopolitiki lingasasondeli kakhulu embusweni. Ingakho kunzima, ingakho sesabona labanye emuva bathi nxa bebizwa ukuthi bababuye bazoletha ubufakazi bangavuma ukuthi baye laphana phambili ngenxa yokuthi bayazi umthelela ongasuke ube khona phambili. Kodwa ke libona iqiniso belazi khona mhlopho ukuthi kodwa okwenzakalayo kwenzakala njalo kwakungaloli iqiniso kwakungayona into enhle.
Uyatsho Dube ukuthi bakhona abantu bakaTrump asebeke babizwa kodwa bala ukuya kumaphambi kwalekomiti laba singabona behamba yini?
Ngibona kuzabe into esafanayo lale bekade esake sayibona ngemuva ukuthi banqaba ukuthi bahambe bayonika ubufakazi obupheleleyo ngenxa yokuthi udaba lolu lulu udaba oluhluphayo kakhulu babonkomo ngenxa yokuthi luhlanganisa izinto eziningi ezenza ukuthi kwakhe kokunye kudilike okunye. Ingakho sibona nje behlehlele emuva kakhulu ngenxa yokuthi bayazi mhlawumbe ukuthi kuzabe lomthelela omubi kakhulu kuyo yonke into lowo bufakazi abangahamba baye kunika ukuthi basakhangelele kakhulu ukuthi mhlambe kulolu khetho oluzayo iparty yabo iyenze ngcono iparty yabo iqhubekele phambili ihambe yenqoba bayenqoba le iparty kaMnumzana uBiden ukwenzela ukuthi bangene esikhundleni ngoba basaphitheka lakathesi ukuthi bona lokho bengakholela ukuthi banqotshwa. Ingakho abasozi bavumbulule into abayibona ukuthi mhlambe izakwenza ukuthi babe sengcupheni ukuthi bengasathola ukhetho kahle. So ambona ukuthi into abangayenza leyo babonkomo ukuthi bahambe bayenika ubufakazi obuqondileyo obuqotho ngenxa yokuthi babevikela iparty yabo.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende wethusela ukubopha be-MDC Alliance phezu kombiko wamanga obusithi umnumzana Tendai Biti uthunjiwe. Kodwa leli bandla lithi kayisilo elethule limbiko. ukusilela kwamagesi kobulawayo sokudale udubo lokusilela kwamanzi. Uzulu weMelika ukukhefu labalwa izimpi zaleli lizwe ele Veterans Day namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.